eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 20 kumbimbitho 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook koBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abantu abayithetheyo bayikoropakoropa bangani bafaka ukuyikhobrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID, yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngubengaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi ayinitsha ngoba sayithole vele ukuthi iyanikhethile. So ngezakala ukuthi ayinitsha, ngezakala ukuthi ayeke yasebenza sikwazi. Kodwa sayithole vele ukuthi iyanikhethile. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le-Izingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook koBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThornbrook Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane le-corona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomiti uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akunanto engiyibone phaka, kulanto khona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abantu abayithetheyo bayikoropakoropa bangani bafaka ukuyikhobrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID, yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngubengaphi, ungani ngokwamajele, vele akukho right. Into indawo le yayivele ingasasebenzi. Ungahamba eThornbrook ngalo kule TB kusmart, asokuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i-city council ukuthi indawo le ibe ready. Yikho kukhona.
UDokotela Labode ungezelele ethi i-$25 million eyavela e-Global Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThornbrook Hospital kanye lokuthenga imbheda esibhedlela se-Ekusileni.
Izibhedlela zokuBulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisi, azila mali, azila equipment, azila lutho. Akula nto engayenzakala la kungabuyi i-COVID, siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ukuthi thina njengama members of parliament sithi ma kune mali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungiswe kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kula advantage yokuthi kulama trend nurses anti kuzakhangela ke labantu abagulayo sithi banid nursing care. Labantu abanye abangani ba positive kodwa bekwanisa ukuhamba-hamba ngabangasiwe emakhaya, ngabasiwe ebusileni, asivuleni kuseleni kusasa. I-$25 million le Global Fund yiye sesimele lapho kuthena, enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube le mbheda, kube le equipment, kube konke okukhona e-Wilkins. Mina kubuhlungu ngoba i-Wilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-5-star hotel. Lapho kulungisiwa ndiku-ready. So I think into ekhona lapho i-25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusileni sabe sesimelele iCovid
ilunga ledale lePhalamende eNkayi South unkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seStone Grove Hospital Isolation Ward laye uvumelane lodokotela Labode
na isithimo esiseStone Grove kasimanga kuhle eStone Grove kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona ngenxa yokuchathisa kwabo lapha eStone Grove kukhanyeka balazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama sanitization
ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uJasmine Thofa uthi ubulawayo udinga uncedo kakhulu yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela
iStone Grove Hospital ngokubona kwami akula lutho abakabi ready khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready yamboni ungakhangela phansi ama-floors angkhona kapendwanga o kalungiswanga it's not hygienic imbeda vele konke ama-matras angkhona lawo ngayugule yahlugule wese ungayibona imbeda yangkhona
Themba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalomkhuhlane
isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela singakabali bonke abanye abaphandle sisengozini enkulu ayi iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto kulungiswe lapha masinyane ngoba nxa kuthiwa iCovid 19 sithi iCorona isiselibobo ofana lokuthi isisekona wesithine iGwanda ithi vele seduzana ofana lokuthi sesiphakathi kwabo
elinye ilunga lale ikomiti unkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweStone Grove Hospital Isolation Ward
ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eStone Grove Hospital ngokungabi ready kwendawo akula nguba akulani imithi akula lutho so ngibona njengama MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula kumele sisiya ngemande so make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye-reporter sibhale i-report yethu sidinga u-Minister of Health ukuthi akhangele indawo le
umqondisi wezempilakahle kucouncil yakobulawayo udokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abe-COVID-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke
futhina into esiyenzileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokhuyana kade ngokutho then sasesithatha lana i-quantity sasesiyithumela ku-Ministry of Health ukuthi bejani ngalezi mali abathi zitholakele sincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe ready ukuthi samukele ama-patient
imithi okwamanje akunamuthi wokwelapha i-COVID imithi yakhona yonke isetrials kulama cases lana okuthiwa ngama critical cases azafuna ama-ventilator so ama-ventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo ababebanjiwe izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ama-personal protective equipment esilakho kathesi singenele ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili so silokhu simelele esikuchenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi nxa kungaba le umkhuhlane ungamemetheka kakhulu senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside
isibhedlela seStone Grove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amathumi amathathu okwamanje akula muntu ogcine khona njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane ingubo imbheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele, a World Health Organization, ayirabi lomuthi okwelapha iCOVID-19, baqakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Stone Grove Hospital kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Le mitshina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende, kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomithi yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni yesibhedlela sempilo ikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa yesibhedlela sempilo iqondane laba lomkhuhlane wezinso, kodwa lokhu bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungela mbadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le udokotela Ruth Labode ubuzisisa odokotela mayelana ngemitshina le.
Thekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngo-December for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithena ba idialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le nto ethiwa i-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi na isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi-auditanyana ku-audit imali liya. Into yakhulunywa ngama-doctors eHarare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imtshini eminingi vele ayisebenzi. Labo bayavuma futhi ukuthi imtshini eminingi yayi-second hand. So kutho ukuthi kulo muntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imtshini ayi-second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi-audit yona leyo ukuthi na bona bomathenga babevele bethenga njani ngoba imali ilahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imitshina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika njalo labodokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha not ngathi ayithole vele siyaniphekhiwe. So ngenzakala ukuthi yayimitsha, ngenzakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kodwa ayithole vele kuyaniphekhiwe. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Lokuzama ukuthi utheste
omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenze. So ngasangumsebenzi of course yahamba kubo-technician ukuthi bahlale la baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise, ngoba bazakhuluma nabantu bangikhona abaletha imitshina bazayenza amacebo bantu umtshina lwani lwakusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imitshina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imitshina yabuya sibili but ukuthi sibekwazi ukuthi they brand new or not, because vele it was unchecked when we saw the equipment. But eHarare when we went ukuthi kuyo receiver inye yankhona just packed. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza, ama technicians not aware to our lab but bavele India batesta. Yeah, omunye wangkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza, omunye mkhona yayingela ama-parts, ama-spare parts yayingekho, so ayisebenzi. So kathesi ikhona somewhere in the storerooms but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imitshina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or ukuthi vele wona ngokwawo it's not latest technology. In terms of the company, ukuthi angeke ngisho ukuthi kwakuvele kukhangelela ukutholakala imitshina enjani, ngoba imitshina ekhona esilayo ithiyene ngesikhathi kuya ngetechnology. Umtshina ungabe umutsha kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala ayisiyo latest technology, but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdlala angeke ngikutsho ngesiqiniseko ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemitshina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. kodwa udaba lwemithina le lwakhulunywa edalela eParliamente lapho umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imitshina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemitshina le kwenziwa sisebenza le-embassy yeZimbabwe kwe-India. Imitshina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medicure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ukutshengisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imitshina le yabuya isebenza imitsha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayimdala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokhu owasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele bayekwelatshwa esibhedlela se-Tonkroof. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane weCoronavirus usobalimazile kumabhizimusi abo ngoba sebehlise ingambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihavuroni kwele Botswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe liphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe bangena kwele Botswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kunzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-exposure to the coronavirus. Njalo ama-stock aphansi cause enye impahla esithengayo ivela kwele China manje okwathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo we-flea market uMnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula lesi sikhathi kulandela uqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla eningi etholakala emkambo yama-flea market kobulawayo ithengwa kwele Botswana kanye le-South Africa kodwa yona ilungiswa kwele China.
I-coronavirus ilakho ukuvalisa amabhizimusi we-cross-border trade ngoba impahla eningi ethengiswa kuma-flea markets ekhaya ivela e-China these days akula stock njalo khona uhamba-hamba at this time it's not safe umuntu uyabe sesaba uyagcina ubamba nale mkhuhlane lapha. So aku i-corona ibulala ama-business.
Umkhuhlane we-coronavirus uhlasele kakhulu kule South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kule Botswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lo mnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kule Botswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi zingabe si-affectile ngoba ama-orders ezokhe ehamba njengoba kade evele ehamba. Udubo olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu abaseZimbabwe ama-customers aseZimbabwe sebewoda kakhulu okutshengisa ibona bayesaba uhamba kodwa bayathumela thina ethi vele nje sikwasupply ukuthi sigijime.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane we-corona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. izihambi phakathi kweleBotswana leZimbabwe zikhala ngokuthi ulutshwane owenziwayo emngceleni obavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umncele bethe ngabethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi se-coronavirus. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lensinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Zingumo esithethwe nguhulumende wakweleZimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba abezemidlalo etshiyeneyo lawo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Casablanca Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Ngizakunika for example abaqeqetshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo basebefit okunganani kanti sebenomlando ubana begcine abafana laba befit kuze kuyefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lo kuma-coaches.
Umoyo uqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo asezathwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcini sihlalo weBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandelwa isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselwe iZimbabwe Volleyball Association lathi njengeBulawayo Volleyball Association Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we pre-season tournament obukhona ngeviki le eza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwe-season yethu ye ka 2020 sibona kungcono ukuthi singathini abantu bebe safe senze esingakwenza ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asinike sanelise ukuyime.
Isiphatha amandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wamadarts-ke hhayi phambazeke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bamadarts bakhanyakala-ke bayakhonona lapho ukuthi kade baze ba kuye bangadlali bangaqhubekeli phambili lemidlalo yabo yamadatsi khona umdlalo wamadatsi uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezitimeleni befika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadatsi ukuthi hayi kaume. Sithatha injalo ke leyo directive ngoba ivelele ku National Data Association of Zimbabwe indazo sizalandela njengoba beyiwa balawula amadatsi elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya uba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba ezemidlalo zimiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuchiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo wenguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe atshiyeneyo ikakhulu phetsheya kolwandle abayibona kumabonakude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalate labo elilesihloko esithi uhambe rom. Thank you. emdaweni lokuzalwa muzizwe sibanda lisizwa idabuka kohingwe phansi le-Plum Tree kodwa icula ikwele South Africa nango umdaweni echasisa ngomango asewuhambile kwezomculo
kusho ukuthi leli dlalabe lidlalabe lesibili mina emculweni kusho ukuthi ngaqala 2018 kulonyaka 2020 sengisebenzela i-albhamu lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-albhamu lesithathu sengineminyaka eyi-3 ngisemculweni
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi sengingubaba nginohahilaka isilo siyavungula kanye lethi nansi indaba
abangathanda ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazingcono kushuthi ngizoshiya nanzi inamba ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala inamba zami zithini 0655 34 2492 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyaza noma ngikuyazisengami ngcono ikho la engitholakala khona
abalandeli ungathanda ukubatshiyela wabi amazwi
njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayenzela into ezobajabulisa kwelizayo
uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leizingwenyama ngale ethi zadabula amazwe ta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ikomiti yesidali lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane wecoronavirus odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India uWoza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama kwanele olivalelisayo ngontungamilinkoma Nkololo Gwana wamatukanduna
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotendani kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe